ayo amukela inani labenelise ukungenisa amaphepha abo okuncintisa kukhetho ngemibono ehlukeneyo. Ngokwakuqala eZimbabwe ilizwe lokhe laba lokhetho lithola uzibuse ukuba lenani eliphezulu kangaka labantu abafuna ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Alec Ndlovu uthi okwenzakale lonyaka ngumhlola njalo akujwayelekanga.
Vele kuyamangalisa into eyenzakala lonyaka ayijwayelekanga. Umhlaba wonke kakukho kungumhlola.
Evumelana loNdlovu osakhulayo uSonny Germain uthe kukhombisa ukukhululeka kwezombusazwe.
Uhlelo lwe-nomination code olwenzakala izolo luhambe kuhle. Kuyatshengisa sibili ukuthi abantu balesivumelo ukuthi bangakhona ukufaka ilizwe labo phambili ukuthi umuntu laloba ngubani usengasukuma athi yena uyazinikela ukuba ngumongameli. Yiyo idemokhrasi yona le. Okubi ngakhona okho yikuthi yeyi abantu bakhona baningi.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sarah Mpofu Sibanda uthi kuhle abantu sebekhululekile kodwa ilizwe elincane njengeZimbabwe libe lenani elikhulu kangaka kuyakhahlameza.
Kuhle kakhulu ukuthi kuyakhanya ukuthi abantu sebekhululekile ukuthi bengene ezikhundleni. Kodwa ke ngiphinde ngithi for ilizwe elincinyane elingangeZimbabwe ukuthi neqiniso ibe lenani elikhulu kangaka kusuka kungani siyazikhahlameza ngoba siyazibuza ukuthi kungabe kuyikuthi kumayelana lomsebenzi kumbe kumayelana lokudla ukuzinceda bona abantu ngokwabo.
Osakhulayo wakoBulawayo uLoretta Moyo uthi lokhu kuveza ukuba abantu bafuna inguquko.
Lokhu mbonisa ukuthi abantu bafuna inguquko. People abantu vele sebe ready ukuthi baguqule ilizwe leZimbabwe from where we were.
Idale elikade libhalisa amalunga edale lephalamende koBulawayo lokhe lisaphakathi kokufeza umsebenzi okwamanje imibiko ephumayo ithi kulabantu abedlula amakhulu amabili abayenelise ukungenisa amaphepha abo kuthi isiqinti semagwegwe sinabantu abangamashumi amabili lasikhombisa abafuna ukuncintisela isikhundla sinye osekuthiye abantu bezibuza imibuzo engelampendulo. IZimbabwe isifike esivangeni esiphezulu samalungiselelo okhetho olwenziwa ngoNtulikazi mhla ka 30 lonyaka. Ngakwelinye icele abanye basele bekhala ngokuthi bakhutshiwe kuluhlu lokungena ekhethweni kwafakwa abanye ngamabandla abo. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.